So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNcwabazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130.
Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esithona siphanditshe ngazo imlomo.
Inkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisuze ihlaziye ukuxokozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe.
Njengelizwe kuyini abasenzeke khona, akuthi nangu kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka lezano PF. Kodwa izenzo zabo.
Kungcwatshwa amadoda amane omndeni munye eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa.
Thole imali engenge 82,997. Siyabonga kakhulu Zulu.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abalikhulu lamajumi amathathu 130 asebebhubhile kwele Zimbabwe phakathi kwabedlula inkulungwane ezinhlanu 5176 abahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abedlula inkulungwane ezimbili 2047 sebaphepha kumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili 21 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abafika phose izigidi 772,000 sebabhubha. Sebesedlula izigidi ezinhlanu kwele Melika abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi okuqathekileyo yikuzivikela kumkhuhlane lo. Omunye wabahlutshwa ngumkhuhlane weCOVID-19 umnumzana Ntobeko Bhebhe ohlala esizinke eLupane.
Ikhona ikhona futhi iyabulala. Ngakho hlalani zamani kakhulu endaweni zasemakhaya kithi khona le esizinkele usuku. Cela lizame ukuthi liqhelelane ugweme into zokuvakatshelana, into izindaba ezinjenge ukuvakatshelana nemihlangahlangano. Lizame sibili ukuthi sizame ukuqhela kiyo, ligqoke lama maski izifonyo ngoba ikorona ikhona iyabulala.
Umnumzana Qhubekani Ncube uthi okuhluphayo yikuthi uhulumende wakwale Zimbabwe kancedise abantu abavalelwe ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Indaba yecorona ekhona eZimbabwe ibuhlungu ngokuthi kuyathiwa ihlale ezindlini akula kudla. Mna ngakho ngawe uyazama ngazonke indlela ukuthi isapote abantu basekhaya yabanikeza ukudla.
Umnumzana Bernard Kumalo laye uthi abantu kumele baqaphele umkhuhlane lo njalo kudingwe umuthi ukwelapha i-COVID-19.
Abantu bavele bazihluphekela ezweni lakithi, siyakwazi isimo somnotho vele sibi. Manje sebebuye bavalelwe ezindlini baphelelwa imisebenzi, kodwa lokhe sisemukela ukuhlukunyezwa kwabantu lapho sebetshaywa, sebebulawa, sebenzwa lokhu nalokuthana okungalunganga. Sithi hayi mayuyibo. Kambe ngabe kudingwa ikhambi ngazo zonke lezi mali yokuthengwa ngazo izikhali zokuhlukumeza abantu nemafuel ona lagijima elihlukumeza abantu, ngabe sekalithola ikhambi lokulapha abantu kambe? Hayi ngabe sesalithola. Ikhonsithi mina bazali lonke nje jikelele nabasakazi, le ndaba mina ngedwa ngokwami siyakwazi ukubonwa ngasolinyo, kodwa mina ngilokusola. Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esithona siphanditshe ngazo imlomo, le sanitizer okubuye kuthiwe kayivikeli ngokupheleleyo. Kodwa kambe kuyini khonokhu okwenzeka kuZulu? Umphakathi vele sizihluphekela kungela lockdown, ngapha kune lockdown. Ake ukuthi ngayo i-government yona ngokwayo iye isize abantu ngokudla.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abantu baziphilise ngesikhathi bevalelwe ezindlini okwamanje kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
O Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa i-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emazweni atshiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswa ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kwele Zimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngo-2031 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Thabisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla le-ZANU PF lihlupha abantu eZimbabwe, ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Sisithwele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneke senzeni okwa abantu benze ini, ngoba bahlukumeza abantu ngamasosha. Kumanje some of abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babalekiswe yisimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa, namanye mabe ngathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akulaludo oluzaguquka elizweni nxa kulokhu kusabusa ibandla le-ZANU PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshonila ngasokhu sikhuluma, as long izanu isaphethe, as long sesayihulumeni wezanu kamenti yezanu isaphethe laphaya, akukho nto esizoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshile or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhani lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufumadi lomnumzana ngowakho Ramaphosa, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besikwazi ukuthi ama-envoys la ahamba eZimbabwe, besikwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo eyaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC loba bezwana le-ZANU PF bezama ukupretenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazaluyenza. Sinzwile ukukhuluma kwakhe, akula nto oyikhulumileyo ukuthi babuya ne-solution, bathi president ngiyoza make ama-decision. Yes, siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi ulungise ama-problems akhona. Siphi isikhathi sesisameleni ukuthi ulungiswe, because we've been waiting ukuthi ama-problems akhona eZimbabwe address, but yena sitshela ngokuthi azo-addresswa certain time. Simile kudala, simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna ilathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bachiya bevotile, bathi bevotile bona bezanu PF badisappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baye kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akulanto ungahamba uyoripota, bagcina abanye bakhomitha le-suicide, bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo. Kuyini abakwenzile? Khathi sinje siyakwazi ukuthenga isinkwa, asikwazi ukuthenga isinkwa thi. Bayenzeni njengelizwe? Kuyini abasenzele khona? Akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka le-ZANU PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalaka, kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla le-ZANU PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe ngoba akula daba oluphanyekwe kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-SADC.
Ukubotshwa komuntu kungakwazi ukuthi there's a story behind yanasini. Azivumi journalist ziyabhala wathi bezubhalayo ngepolitiki, ipolitiki ibhalwa day and night, kodwa kababotshwa why? Sibuze khona lokho the master in that. Bona bangabona umthetho ochiwe sesithi yeyo uyahlunyezwa ngithi. Bona umntazi bafuna kuyekela kube semahlangeni amangazi, kodwa bona abantu nje behlale besazi ukuthi umthetho ngumthetho.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kunezisono eziningi kakhulu ezafayo zibulawa yi-ZANU PF. Into eyaziyo ke ukuthi i-ZANU PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungebhukurawundi ngomnangagwa noTerence Tiri lofileyo, So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyadla uyasuthe ebandleni nalelo kodwa izikobo zakho zidubeka mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. So kuthiwa abantu bamabahlala kungani abantu bonke laba abothwayo bebotshela into ezomba ngazo bephuma bengelacala. UJobu wangabotshwa waphuma engelacala wonke umuntu abotshwayo baphume kuthiwa kabanamacala kodwa bayahlukuluzwa emakhothi bancishwa amadeyili bancishwa nokudla ukuthi babethele ukudla bancishwa nezinto ezifudumalayo umqando kunje ubhodola kunje bancishwa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo bese omunye umuntu esethuthe esithi khona abantu laba babambanisa.
Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kulabantu abedlula amathumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Umphathintambo kahulumende wakwele South Africa obona ngokudlelana lamanye amazwe usikhuca mfundo Naledi Pondo uthi kulokuxozela kwezombangazwe kwele Zimbabwe. Utshele umsakazo weRadio 786 ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa kwakumele zikhulumisane labantu abaningi ngokwenzakala elizweni abagoqela amabandla aphikisayo. Uthi ele South Africa lixoxisana nele Zimbabwe ukuthi izithunywa lezi zibuyele eZimbabwe. Uthi okwenzakala eZimbabwe kukhathaza ele South Africa ngoba kulabantu abaningi abasuka kulelo lizwe bebalekela okwenzakala elizweni labo okunjengokugugudeka komnotho. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu esithi kulamavule cacha afuna ukumsusa esikhundleni. Abaphikisa uhulumende bathi uMnangagwa ubusa ngochuku. Lokhu kusekelwa ngabafundisi beRoma abathi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe. Sebengcwatshiwe abane abomdeni munye uSumukayi Ngwenya, uKhumbulani Juma, uTakanowa Juma loJeras Mulia Ncube abadabuka eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa. Isihlobo sabo unkosikazi Tekshua Ndlovu uthi bathole usizo olumangalisayo ukuze kuthwalwe izidumbu zabo zihanjiswe eBhinga. Abane laba banatha utshwala obathengwa ngomunye odabuka eBhinga wabuthola emkambo wensitha ngenxa yokuthi kuvaliwe indawo eziningi zokuthengisa utshwala kule South Africa kusenzela ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bafakile imali abanye through account abanye babebuya. Thole imali engenge-82,997 imali esiyitholileyo. Siyabonga kakhulu Zulu, sibongela kusasa, sibe ngabantu banye, sibe i-Africa inye.
Ungathini-ke ngoncedo olutholele emsakazweni we-Studio 7 kambe kukhona okunye ongafisa ukukubika yini?
Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7. Usize kakhulu kakhulu kakhulukazi ngoba besingazi ukuthi singafika ekubeni namhlanje abafi bethu bebesebesekhaya ngoba besingazi ukuthi siqalele kuphi siyegcina kuphi. Besingela yona isenti, otherwise besile mali maybe yabo 4,000 something kodwa imali ize yareyizwa. Ichayo kakhulu 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 uZulu abangane lezihlobo bancedisile sibili. Sithanda ukubonga umsakazo othe ukudlulisela phambili ukuthi lakade bengakwazi babakwazi ukuthi kule ndaba enjengale. Sithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7.
Unkosikazi Tekshua Ndlovu udabuka eZimbabwe, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi kumele ijekiseni enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ibe khona kuzwekazi le-Africa nxa ingalungiswa. Umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, uMnumzana Mashidiso Moiti, uthi ukanya engani izwekazi le-Afrika lizaswela iJackson le ingalungiswa. Kulamadolobho amabili kwele China athi sokutholakale igciwane le-COVID-19 empahleni abayithenge kwele Brazil lakwele Ecuador. Izikhulumeli zamadolobho anjengeShenzhen zithi kutholakale igciwane le-COVID-19 linamathele empikweni zenkukhu ezithengwe kwele Brazil njalo lemaphipheni alama shrimp athengwe kwele Ecuador. Limemetheka okwethusayo igciwane leli kuzwekazi le-South America kulandeka ukuqhamuka kwalo nyakenye kwele China. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ke ngodaba lokulaywa nxa abantwana sebesiye emtshatweni wabo lapha. So ke mankonjeni, siyakwamukela uhlelo mama.
Hayi ngiyabonga.
Ye, akutsho mankonjeni ukuthi kulezi nsuku abantwana balaywa njani nxa kukuthi sebetshatile khonapho njengalokho kwakusenza kudala?
Lokho kusenzakala kwezinye indawo, balutshwane nje abangasakwenzi, but endaweni eziningi hayi kuyenzakala sibili ukuthi umntwana laphana abanye bayamelela laphana, especially ngapha emalungwini ngapha babalaya nxa besenza ama-bridal shower zabo, ngoba nxa sebeqedile ukutshadisa laphana anti bayahle basuke bazihambele baye kuma-honeymoon. But thina lapha esikhona lokhu esisalayo sibili.
Singathi mankonjeni, kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana belaye?
Kuqakatheke kakhulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi balawe, ngoba phela inhlonipho leyo okumele ukuthi bayigcina ngayo imizi yabo. Kumele balawe sisibili. Nxa bona bengafika-ke ngale kwendeni kwabo bakhetho kwabo abafuna ukukwenza, kodwa ngapha ngekhaya sisuke sibalayile ngesintu sezulu.
Ye, so nxa belaywa khonapho libatshelani? Phela yini umama kakhulu umele lilaye abesintwana la?
Sibatshela ngokuthi lapha baya khona bafike benzeni, kusiya ngokuthi ususiya komunye umuzi kumele ufike ubone ukuthi khona ngale kwenziwa njani. Into enkulu iyinhlonipho, njalo nokuthi umkakhe umntwana lo afike amgcine njani inhlonipho. Kulapho sibatshela khona yonke into okumele bafike bayenze khona ngale mzini.
Ye, kodwa ubona ngalo suku lolu luzahlala lukhona kumbe luyagcina luphela nje ngokubona kwakho?
Kuzaphela, ngoba abantu sebechithekene, abantu abasekho phela ndawonye, sebechithekene sebegcwele ngapha emazweni abelungu. Kuthi kunjalo bafika ngapha bathatha imikhubo yangakhona, bese kusiba nzima kwabanye abazali ukuthi babalaye njani. But laba abantwana bethu esibazalayo thina kathesi, amboni ukuthi bayabesakwenza khonokho ukuthi balaye ngesintu sethu esilaso thina.
Singathi ngamafutshane kusuze kubonakale khonokho?
Kuyakubonakala sibili, ngoba akulungi ukuthi umntwana aphongu yangena emzini wabanikazi engazange atshelwe ukuthi afike aphile njani khona ngale nabanye abantu, ikakhulu khona ngapha lapho esesikhulisela khona abantwana laba abangasakhuzwayo. Abantwana esibazalayo labazukulu bethu hayi bathwele, bazathwala nzima sibili, ngoba kuyabe sekuchidekile lokungasekho.
Ye, zulukandaba lamhlanje besixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke kwele Bhilitane. Mankonjeni, sibongile kakhulu, ungathinelwa kusasa mama.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ye, zulukandaba, sihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki eza. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yikuthi banokuhlelo lwethu labasakhulayo ngingumike Bobe. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni, ukuze sizobunenga ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uphazamisa njani impilo zabantu elizweni. Sixhume abalaleli bethu abathandekayo be-Studio 7 ukuze sizwe umbono wabo ngokumemetheka kwalo mkhuhlane we-coronavirus, njalo umbono wabo mayelana ngohlelo lwe-lockdown.
Sanibonani bahleli, igama Caroline Moyo. Ngizathi kuPaula ngendaba yomkhuhlane, ngendaba yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kubuhlungu kakhulu because okwamanje abantu bazabulawa yomkhuhlane, bebuye bebulawe la indlala njengoba kunzima kangaka ekhaya.
sokuthi kudaba lunyelwe endlala olukhanyana sokubahit ngezike izindlezi lokandaba sikhume omunye wabasakhulayo olenhlanganiso ejonge ukusiza abaswelayo kulesikhathi inizwe liphansi kohlelo lwe lockdown inhlanganiso ye the Plug Movement ekhokhelwa ngu Simon Amagama asizweni ingxoxo engiyenze lo Simon
inhlanganiso the Plug Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media injongo yethu ngokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela
njengenhlanganiso selizama phela ukuthuthukisa abaswelayo elizweni awusitshele okuningi mayelana nalo
ama-lockdown lawa asuke abakhona kube kungela umuntu obe emalindi obe emalungisele so you realize ukuthi after sokube nama-lockdown eZimbabwe abantu abaningi bengasakhoni ukuthi bazisebenzele impilo zabo zisuke zaba affected so thina sadecide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to help so we started an initiative towards the Black COVID Relief Program
sikhuluma nje selisize abantu abangaki
okwamanje we've helped hundreds of people but wami okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe kobulawayo we got that contract through a young man called Tawanda Mucheyiwa sabuncha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhoza khona ukuthi sibe sisiza I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana ababo 30 to 40 people
awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele ayeze
uma ukutwitter ihandle yethu ithi that Square Plug. Ma wo Facebook Square Plug again. If you're on Instagram, is the Square Plug.
Hayi, sithanda ukubonga umnumzana Simon Magama owenhlanganiso ethi Plug Movement lapho kumxhuma kuWhatsApp kunombolo ethi +27 6782716 56 kodwa uzulukandaba singakagcini uhlelo othi silidlalele ividiyo esithole kukhasi ele the Plug Movement kuTwitter kuvidiyo le kulo gogo obebona abatsha abakuhlanganiso le the Plug Movement ngoba wathola usizo lokudla asizweni ugogo esikhulumela
ngiyashela ukuthi ngakubonga yithini ufikile lapho athola ugogo esida abantwana wabuya lama-donations lawa amahle kangaka ongitshela ukuthi khona uncedise ngubaba okuthiwa ngu-chairman and others ngithanda ukubonga kakhulu abantu laba abancedisa umntanami uTawanda uchairman labanye ngesipho lesi
leyamuzwa ugogo uyasho ngempela ukuthi siyabonga kwana loko lamhla mthakazi omuhle sesifikile emaphethelweni lo hlelo lwethu labasakhulayo thakazi omuhle zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe okwethulwayo nguntungameli ngoma namhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa ngiyathemba libe leviki enhle kakhulu
Usiphatheleni lamhlanje
Kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yokuba lenhliziyo yokubonga Ngizabala kumaHubo 92 lapha kukhuluma uDavita uthi yena kuhle ukukubonga Nkosi lokudumisa ibizo lakho wena ophezu konke ukuthumayela uthando lwakho olungapheliyo ekuseni lobuqotho bakho ebusuku ngokuchaya icacu elilentambo ezilithumi langecacu elikhala kamnandi indaba yokubonga iqhakathekile kakhulu lokuba lenhliziyo yokuthi ngaso sonke isikhathi ukwanise ukubonga ukubonga kuhambelana lokuthi umuntu uyatshengisela ukuthi into le eyenzakale kuye uyayithakazelela kakhulu. Siyananzela lapho uDavid uthi yena kumaHubo 92, kuhle ukukubonga Nkosi. Ngikhumbula indaba uJesu eselapha amalephero alithumi, uthi yena ukhanya emangaliswa kakhulu ukuthi esebelaphile phakathi komkhuhlane owawusenza ukuthi wehlukaniswe labantu, uxotshwe ukuba phakathi labantu. Abalithumi lasiyangalolunye basuka bazihambela, abazange baphenduke bezobonga sebesiliswe nguJesu. Kodwa uyedwa kuphela owaphendukayo wazoletha ukubonga. UJesu wasesithi kuye, hambaye usuphilile, ususiliswe, waze wapheleliswa. Ukubonga kuyaletha ukupheleliswa, ukuthi nxa uNkulunkulu esenze lolunye ulutho siphenduke siye kuye siyebonga. Ungakhangela abantu abaningi nxa sikhuluma ngokuthandaza sikhulumisana lo Nkulunkulu, into yokuqala efika engqondweni yabo yikucela. Nkulunkulu ngicela lokhu, Nkulunkulu ngicela lokhuya, Nkulunkulu ngicela umvikele ezitheni zami, Nkulunkulu ngicela unginike lokhu, ngicela unginike lokhuya. Ngaso sonke isikhathi siyabe sikhipha izandla sicela kuphela kuNkulunkulu. Kodwa balutshwana abantu abathi nxa befika esikhathini sokuthandaza kuNkulunkulu baqalise ngokumbonga. Ikanti kumele sinanzelele ukuthi nxa ulele wavuka ekuseni ulokhu uphila, yinto okumele uyibonge ngayo naleyo Nkulunkulu. Abaningi abasebenza ebantwini laba ababanjela igciwane le-COVID, nxa umuntu segula kakhulu bathi into yabe siqakathekile yikuphefumula khona kuphela, yikho abantu beze bedinge leli mtshina okuthiwa ngama-ventilator, ngoba khona ukuphefumula ngokwakho kuyisimanga esenzakala ngaso sonke isikhathi kithi sonke silokhu sisaphila. Imzuzwana lo mzuzwana wonke uyabulokhu uphefumula, inhliziyo yakho itshaya. Kodwa balutshwana abantu ababuya kuNkulunkulu belesibongo esokuthi Nkulunkulu niyabonga ukuba umphilisile, niyabonga ukuba niyakwanisa ukuphefumula. Manje namhlanje mlaleli wami, ngikukhuthaza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo umbonge uJehova ukuthi usaphila, umbonge uJehova ukuthi namhlanje ukwanise ukuzwa khonokho engikukhulumayo. Baningi abantu abangakwanisi ukuzwa lasendlebeni, wena uyezwa. Ngakho umbonge uJehova ngakhonokho, umbonge uJehova ukuthi ulokhu usaphefumula, ulokhu usaphila. Lalaba abagulayo umbonge ukuthi lakathesi uyakusilisa, ulokhu ephilisa njalo abantu bakhe. Ngakho kumele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni baba ngegama likaJesu. Siyabonga baba ukuba kulabo abadinga isindiso uzabathinta inhliziyo zabo, kulabo abadinga ukuphiliswa uzabaphilisa, kulaba imphefumulo esidangele uzabaphakamisa, ubanike iculo namhlanje ngegama likaJesu. Ngiyathandaza.
Selo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamathumi amathathu 130. Inkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisoze ihlaziye ukugqozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngoGift Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.